Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mabasa 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni elibhekise kwele China okulezinye izalwane zalelo lizwe ezimzondeleyo ngoba wazifaka kuluhlu lwabahuquluzi benotho. Silengxoxo lowaye ngumsekeli webandla wayengumgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo ositshela ngembangela yokusuka kwakhe kulelo bandla lenkuthazo alayo kunkosazana Thokozani Khuphe.
Kasimezungulayo engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini esingakwenza njengabantu beZimbabwe ikakhulu abahlala kuluhlu lolu olwamaNdebele.
Unkosazana Thokozani Khuphe uqhubekela phambili ngomkhankaso wokudinga usekelo. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Hayi, abakhuluma ngokuthi ibizo lizafika emthethwandaba thina ngabona kithi bekungakafiki ngoba thina sazihlukanisa nabantu ababanga umsindo, asaziphume ephathini, azangasishiya iphathi. Satsho nje ukuthi hhayi-ke sesisiba lokwehlukana nabantu abangasabusi ibandla le-MDC, abangasakhokheli ibandla le-MDC belandele constitution.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele China lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula imisebenzi eZimbabwe. Umnangagwa ubikwa ehambe lequla elilambo somabhizimusi abafika phose ikhulu labaphathi ntambo bakahulumende abalichumi. Kodwa uMnangagwa uya kwele China abanye osomabhizimusi balelo lizwe bebophe ubuso ngoluhlu lwabantu abathiwa basusa imali elizweni ngasese olwethulwa nguhulumende weZimbabwe. Umeli wele China eZimbabwe umnumzana Joao Bao Gang ngolwesihlanu wazise ukuba ilizwe leChina alithathi lula uluhlu lwabetheswa icala leli esithi kungani kungela igama ngitsho elilodwa lesizalwane seleMelika esetheswa lelo cala lokufihla imali. Uba uGang uthi kumele uhulumende ahlolisise kakutsha uluhlu lolu ngoba lungayisilo lweqiniso. Ngenyanga edlule uhulumende kamongameli Mnangagwa wethule uluhlu lwabantu lamankampani ambalwa agoqela izizalwane zakwele China ezetheswa icala lokufihla imali phandle kwelizwe. Umsakazo weZBC Izolo utshengise uMnangagwa esegcekweni lendizamtshina evaleliswa ngabasekeli bakhe ababili umnumzana Constantino Chiwengwa lomnumzana Kembo Mohati kunye lenye inkokheli yemandla leZANU-PF. Owake waba ngusomlomo wedalela ephalamende umnumzana Love Momoyo njalo owaye ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT uthi uZulu wesigaba seMandebeleni nguye osemfuqela ekusungulweni ibandla elizabhekana lendubo zalesi sigaba. Umoyo usuke kuleli bandla ngenyanga edluleyo esithi aliseyalandeli izinqumo zesisekelo sombuso walo njalo selilobudlwangudlwangu. Sibe lengxoxo lomoyo ukuze sizwe lokhu lokunye ukuphathelane lokusuka kubandlaleli.
Okwakuqala yindlela ebesisebenza ngayo njengebandla lapho kwasekusobala ukuthi sesisukile kundlela yokusungula yokusebenza esasivele sisebenza sihlonipha ezinye indlela zokusebenza kwenhlanganiso. Okwakuqala ukulandela kwesisekelo sombuso esenhlanganiso yethu. Kwakhanya sesilahleka kakhulu entweni eziningi. Engakubalisa nje kukunengi ukukhethwa abasekeli bakamongameli ababili ngo-2016. Umongameli osowasichiyayo ngokungaphandle kwe-constitution wakhetha uChamisa lomnumzana u-Elias Mtsuri. Lokhu kwasikhathaza ngoba sazama ukuthi sikhulume ngakho, sizama ukuthi sikuqondise kulungiswe kodwa kwehlula. Okwesibili okwandihluphayo kakhulu yindlela esabumba ngayo ukusebenzelana ndawonye umanyano lamanye amabandla ku-MDC Alliance. Lapho njalo okwabo khona ukuthi sehluleke ukuthi sitshelane ukuthi kulento enje njalo sibuzane ukuthi siyibambe kanjani. Kwakungela muntu wesindebeleni wayekhona kuleyo committee yakhona, njalo sinje siyibukhokheli asizange sibuze ukuthi sikubona njani kulokho osokumisiwe. Yikho sasesukubona ukuthi lokho asisahlonitshwa njengabantu bolusu lolu. Sesukubona ukuthi sesiyenzela, sesicatshangelwa ngabantu abavela kuluhlolo lodwa, ikakhulu khona le edolobheni elikhulu leHarare. Yikho kwangihluphayo kakhulu sibili ukuthi pho singasebenza njani. Okwesithathu, ibudlwangudlwango obesobukhona kunhlanganiso. Lethembo yakhumbula lapho esathi sihlangene kobulawayo singama-provinces amathathu. Sathunyelwa izigebengu ungabafana okuvela kwezinye indawo ukuthi kubuye kuzosihlukuluza kusitshaye. Ngibe sensithi okwesine okungathi kwangikhathaza kakhulu yubandlululo kade solusobala. Bese kusobala ukuthi sokunobandlululo olukhulu okomhlobo. Ngibona ngathi uyakhumbula udaba lokudinga ozabamba nxa umongameli wethu wayesethe wasephathwa umkhuhlane kakhulu njalo waze wasishiya. Kwabo sobala khonapho ukuthi hhayi abangapha kwele Mandebeleni kukhanya ngathi ngabathakazelelwa ukuthi bebambe bekhokhele kubandla lelele MDC. Sabona sisakhala sonkeni esakuzwayo sezwa sokutshelwa abantu ukuthi i-National Council ihlalile. Ikanti-ke yinto enkulu kakhulu nale yasikhathazayo abanye. Yikho-ke sengikhanyele konke lokhu lokunye njengeke ngikubale ngikuqedise. Ngasengikhanyele ukuthi pho ikusasa ingaphi kunhlanganiswe nalo.
Ye, sike sezwa imbiko ethi yona usuzasungula ibandla eliphikisayo. Kuliqiniso yini lo?
Kasime ngisungulayo. Engakubika kubalaleli ukuthi abantu yibo abakhathazekileyo, abantu yibo abadinga indlela zokuthi kuyini esingakwenza njengabantu beZimbabwe, ikakhulu abahlala kuluhlu lolu olwamaNdebele, ukuze sihlonitshwe njengabantu, ukuze lathi sisukume sizikhulumele singakhulunyelwa. Ngoba kukhona kathesi ukuthi ungananzelela abantu bendawo le eMandebele kabazikhulumeli bayakhulunyelwa. Yikho ke abantu bakithi bathi asonto abangahlala beyibukele beyijabulele kube ngathi sokuyinto eqondileyo. Kumele kulungiswe, kumele abantu bekhulume ukuze kuqondiswe lokho, kungabukhona ubandlululo elizweni.
Kodwa ke bakhona abanye abathi kanti nxa wawulazo lezi zikhalazo kungani ungazethulanga kumongameli umnumzana Tsvangirai esaphila?
Uhlupho lukhona ukuthi sesikhuluma umuntu ongekho, kodwa laba abaziyo ebenisebenza labo siyibukhokheli be-MDC bayakwazi sobala ukuthi okamoyo kakwazi ukufihla ukuthwala into esifubeni nxa engayithandi. Kwathi nxa sokukhethiwe o-vice president ababili sahlala phansi lomongameli for over 2 hours endlini yakhe lapho esasikhuluma ngodaba lolu. Ngisitsho ukusola engangusola ngendlela okwenziwe ngayo ukuthi into le kayikho emthethweni. Lokunye nje okuningi okwakuzazalwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli laba babili. Besilwethula emhlanganweni mhlaka 28 July ngomnyaka odlulileyo. Sikhuluma ngodaba lololu olokubumba i-alliance. Lakho sakhuluma sobala ngatsho okungalunganga ngakho njalo ngatsho lokuthi nyathelo bani enza lithatha nxa kungalungiswa kodwa kumele ukunanzelele ukuthi lobu ungazukhulume sibangaki kubukhokheli bono ku-standing committee out of ama-members angafika ichumi lasikhombisa abantu abavela kulolu luhlu bane kuphela. So kusitsho ukuthi ungaze ube lezinto ofuna zilungiswe kuba nzima ukuthi libane akutsho ukuthi nxa libane lonke libone okufana nayo maybe labo libabili elibone okufana nayo elisola izinto. So nxa singakulungisanga lokhu sizahlala ipolitiki yaseZimbabwe iluhlupho ikakhulu ebantwini abavele esiNdebeleni lapho ukuthi ama ilizwi labo kumba amazwi abo abe malutshwane nyathezelwa ngamazwi abantu abaningi kumhlanganiso lasebukhokheleni. So asiqinise ukuthi asizange silwethule lolu daba kumongameli, besilwethula sikhathi sonke. Esingakwenzanga ukuthi sisuke sihambe siyehlaba umkhosi ngoba thina sasukufuna ukwakha sasincindezela ubuhlungu sibubambezele ngaphakathi kodwa kukunenge ezinye izinto esizisolayo.
Manje ubona njani unkosazana Thokozani Khuphe imizamo yakhe yokuthi ayale elokhu esebenzisa igama le-MDCT khona kukhanya kulokudonselana okukhulu kangaka?
Angeze ngimkhulumele umama uMakhuphe kumbe ngimnakanele ukuthi unakanani kodwa nxa akade mhlawumbe engadinga umbono wami ebengakutsho kuye ukuthi akusizi ukuvangisa into yabanikazi ngoba kusobala ukuthi inhlanganiso le MDC isilabanikazi andabanikazi yibo labo esibabonile beyithatha ngodlalukela beyithatha bengasebenzisi sekelo senhlanganiso yethu. Yikho engunanzelelayo ukuthi kuyamchithela isikhathi kuyakwenza abantu bengazwisisi ukuthi kanti ikakuboni na ukuthi phambili ufana lomuntu oqondanele litshe ongeke walidilise ngoba nxa abantu laba sebethe bona ngokwabo bathi sesikhetha owethu njengoba besebenzisa ubuningi ba kutsho ukuthi bazamkhetha bazamfaka njalo bazayephula i-constitution isisekelo sombuso besephule nxa befuna okwabo uhamba. Yikho ke ngakutsho kuye ukuthi hhayi kukuye ukhulile kwezepolitiki laye kazibonele ukuthi mhlawumbe ndlela banafuna ukuthi eyilandele. Mina ngikhethile indlela yami ngathi mana ngishiyane lalokho esembhekane lakho. Ngithi nxa mhlawumbe nginakana labanye abantu kusitsho ukuthi uyacenta umuzi angisho nxa ungasafunakala ekhaya kuqakathekile ukuthi uhambe uyacenta umuzi wakho. Ungabe lokho uyalela ukuthi hayi ngoba lami ngayakha indlu lapho indlu le phakathi ekhaya ngeyami so kamphumi kuqakathekile ukuthi lawo nakane ungahlukumeza abantu abakulandelayo labo benakane bekhululekile.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngusomlomo wedale lephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unkosazana Thokozani Khuphe omunye obengumsekeli kamongameli webandla le-MDCT othiwa waxotshwa ngenyanga edluleyo uqhubekela phambili ngomkhankaso wokudinga usekelo lokuvotelwa njengomkhokheli webandla le-MDCT. Ixuku elisekela uKhuphe libikwa liphakathi kokuqoqa umhlangano weCongress ngeviki elizayo. Sixoxele sikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, inhlelo lezi baba siyabe sisiya ebantwini njengoba nje kuyisikhathi somkhankaso sikhankasa namhlanje nje besisesigabeni sebubi lesigabeni senyathi ebubi besile mineral ward ebenhle kakhulu kukanti enyathi siyenze ama-outreach ama-door to door lama-visibility nje sihamba sidistributa imaterial enjengama-flyers lezinye nje information sixoxisana nabantu.
Bona balamukela njani abantu ikakhulu nxa sibona obekusenzakala ebandleni?
Engingakutshela khona ukuthi kule ndlala enkulu ye-information kumbe ulwazi oluvela emlonyeni kamama uMakhuphe ikakhulu abantu bamkhangelele ikakhulu ukuthi ngabe uyakwanisa ukuthi aphasala lafike zonke indawo bamuzwe khuluma ebanika ihlelo lokuthi kumele indaba zokuphathwa kwelizwe ikakhulu kona phesihamba khona ukuthi kumele aphi isixwayiso sokuthi kumele senze njani. Engikunanzela kakhulu ukuthi abantu balendlala yakhe sibile enkulu phansi.
Ye manje ungasitshela ukuthi nxa konke lokhu kusenzakala siyabona kukhona esike sakuza ukubana sokule structure esingathi structure ngesilungu kobulawayo iprovince sifakiwe kanti amanye amaprovince wona azaba le structure nini?
Lokho kusemandleni ezinye iziphatha amandla abaphezu kwakho njengamanje into eqhubekayo ukuthi abakobulawayo bahle basuka baphangisa baba yibo abaqalayo ngoba vele angithi lezi zinto eziningi bezenzakala zikibo so kwabalula lokuthi bafinyelele kumidiya ukuthi basho ukuthi nini. I-Congress ikhona yona linyanga njalo kusasa siza kupha ulwazi olugcweleyo ngokuthi isigaba esikizwela kwamanye amaprovinsi singapha.
Sike seza ukubana kulo daba lwebizo lebandla i-MDC thi ukuthi ibizo leli khanya lizafika emthethwandaba kuyikho yini lokho?
Hayi, abakhuluma ngokuthi ibizo lizafika emthethwandaba thina ngabona kithi lokungakafiki ngoba thina sazihlukanisa labantu ababanga umsindo asanga siphume iparty nazanga sichiye iparty satsho nje ukuthi hayi sesisiba lokwehlukana labantu abangasabusi ibandla le-MDC abangasakhokheli ibandla le-MDC belandele constitution asebesebenzisa udlame asebesebenzisa inketho abetshabi njalo lokukhethana ngobulili ukuthi kukhokhelwe ibandla. Lezo izinto ezingazange zibe yinsika yokubunjwa kwebandla le-MDC. Ngalokho-ke kuyavunyelwa-ke ukuthi abantu benze isinqumo sokuthi hayi ngaso kulabantu abahamba ngaleyo ndlela asisahambisani labo kodwa lokho kwasiko kuchiya ibandla. Kodwa kusizofika nje leli langa abasebe labo sebezitshaya izifuba abantu basixotshile thina besivele nje sesizehlukanise labo. So akulo waxotsha omunye akulomunye omkhulu kulomunye thina satshiyana lo msebenzi enjengayena leyo engiyibalisileyo. So lokho singamalunga ebandla le-MDCT.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kakatholi incwadi ezikhomba ukuba waxotshwa ebandleni ngalokho uqhubeka ngomkhankaso wakhe wokudinga amavoti phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Sixoxelaye uBebe kuze sizwe okuningi ngalokho.
Umkhankaso singathi thina nje wavela ukwazi ukuthi sekuyisikhathi sokukhetha kumbe isikhathi sokhetho abantu bonke sebekhangeleleke ukuthi balungiseleleke ukuthi ngobani abazabamela ezigabeni ikakhulu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakhangeleke ukuthi bazabamela ezigabeni njengoba imithetho yelizwe i-constitution yelizwe ivuma ukuthi yona abantu kabazibuse ngezigaba kumbe amandla awaye ezigabeni. Sikhangeleleke ukuthi umkhankaso-ke ukhangelele ukuthi abantu nxa bekhetha-ke abakhokhe ikakhulu kuma-council ikakhulu kuma-members of parliament bakhangelisise ukuthi balungiselela-ke ukuthi nxa kuqala-ke uhulumende omusha phakathi komnyaka wona lawo indaba yakuqala okufane ilungise ilandele umthetho wesisekelo sombuso indaba ye-devolution of power. Ngibona ngani yikho-ke okungakho okuyikhankaso esilukhangelele ukuthi ikakhulu esigabeni ngathi senkayi kulandela-ke isigaba semandebeleni kanye ngathi nelizwe lonke nje sikelele indaba ye-devolution of power indaba eku-constitution yelizwe yiyo sikhangele ukuthi nxa sikhangela umkhankaso ozayo owalo umnyaka sikhangele kakhulu kuleyo ndawo.
Ye manje siyabona ukubana amabandla athi wona nxa kulomunye ofuna ukuncintisa kusigaba sinye kuyabe kumele kube lama-primaries kwesakho isigaba kuhamba njani?
Okwakathesi bengingakazwa-ke ukuthi kulama-primaries ekade ngikwazi-ke ukuthi-ke esigabeni-ke vele sokukhankaswa sokukhangeleke kwama-candidate abalawo ukuthi angabamela edale lephalamende engabamela ekhansilini bangabe akhangelekani njalo ongabamela-ke ku-president bangabe akhangelekani inkombonami yesokungani kuvunyelweni-ke engingakutho-ke ukuthi hhayi okwakathesi ngibona ngani njengebandla kuzaba le-official communication ngendlela zebandla ukuthi baziseke lokho ukuthi abamele isigaba ngoba.
Manje umkhankaso wakho uhamba kuhle akula dubo yini osuke wahlangana lalo?
Kuvele ngesikhathi somkhankaso induko kawusoze uzisele phela yikho ukuthi ayikukhankasa uyakukhankasa usedha zona induko usiya phambili ngoba ngesikhathi somkhankaso phela kungena yonke into. Umkhankaso wesikhathi se-election ufanana layiphi phakathi kobusuku nesikhathi sezulu uyabona sokugcwele nje yonke into zinanakazana ezithile lomkhankaso la ngangazofika kulesi stage injalo awungaze ukusele okunye okuba laphana nalaphana okuyikhuku kampasweni kodwa-ke kuyatholakala kolokho kufanele sikukhangele ngaleyo ndlela ikhangele kuthina ukuthi abantu bona abakhangele abakufisayo abakukhangeleleyo kuyibonani kokuqakathekileyo lokho.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Singakayi khatshana ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Russia lithi sekulesivumelwano sokuba abahlamukela uhulumende wakwele Syria basuke edolobheni le-Eastern Ghouta osokufe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye. Kodwa abahlamuki abakafakazi ukuthi lokhu kuliqiniso. Umongameli weNorth Korea, umnumzana Kim Jong-un lonkosikazi wakhe babesekonsathini kade kucula iqembu lakwele South Korea elaziwa ngokuthi yi-K-pop, okungokokuqala ukuthi abaculi beSouth Korea bayecula eNorth Korea kuminyaka elitshumi esidlule. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe lawo mabili. Okulezinye iziphathamandla zebandla le-MDCT esezikhankasela isikhundla sokuba ngabasekeli bebandla leli. Lanxa kungela sivumelwano sokuba omunye wabasekeli kumele avele esigabeni seMandebeleni, kusobala kuZulu ukuba mpela omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa uzavela esigabeni lesi. Ngalokho, ezinye iziphathamandla ziphakathi komkhankaso onzima okudinga lesi sikhundla. Izikhenxe zaba khona kulandela ukuxotshwa kukankosazana Thokozani Khuphe lokuphakamiswa kukamnumzana Nelson Chamisa obe ngomunye wabasekeli bakamongameli ukuthi akhokhele leli bandla. Ababikwa befuna lesi sikhundla babalisa umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo, umnumzana Gift Banda njalo ongumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lonkosazana Thabita Khumalo kunye lomnumzana Bekuthemba Mpofu. Sixoxe loMakhumalo onguye njalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli othi kungaphandle kwesekelo sebandla ukukhankasela lesi sikhundla ngoba asivotelwa kodwa umongameli nguye okhethayo.
Sonke siyazi ukuthi isisekelo sethu sebandla le-MDC ekhokhelwa ngubaba uChamisa sicacile ukuthi udaba ngabasekeli bakhe kukhethwa njani. Sonke siyazi ukuthi udaba lonto lake lwahlupha ebandleni lethu lapha omunye ubaba omuke Nzangirai akhetha khona ubaba uChamisa nobaba uMzuri ukuthi babe ngama-vice president. Kwaba lokungazwanani, abantu bagijima baye emakoti. Ikoti yafika yavuma ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai kusemthethweni, ngenjalo kukhona kusisekelo sethu. So ubaba ukomithi uphumile sazisa uZulu ukuthi upresidenti webandla lethu lelungelo lokuthi akhethe abantu abazabe bemsekela. So laba abakhankasayo angazi ukuthi bakhankasani ngoba kazisiso sihlale sokuthi kuzamele kuhanjwe kukhethwe.
Manje useyazisile yini umongameli umnumzana Chamisa ukuthi uzakhetha nini njengoba sibona ubana ukhetho luseduzane ukuthi abe labasekeli bakhe?
sonke siyazi ukuthi akusuku zatshwana lapho i-misunderstanding committee yethu ihlale phansi iyaxotsha omakhophe ubhebhe logutu ngokwephula isisekelo imilayo yebandla. Njalo sonke siyazi ukuthi esuka khonapho i-national council sangena ku-Easter lapho kumele abantu baphumule. Somahhofisini avaliwe. Ngethemba lami ukuthi ngolwesibili kuvulwa emahhofisini uzaqalisa ukuthi balungise okwenzela ukuthi baseve lelo daba.
Siyabona ukubana umongameli webandla uzabe ekhona khona ngapho koBulawayo ngeviki ezayo ngomgqibelo. Amalungiselelo akhona ahamba njani?
Hayi, siyalungiselela sibili, sikhuluma kunjenje lamathimu ethu akuground ahambe sazisa uZulu ngerali yabikhona ngeSaturday nale esayivula iWhite City Stadium. Njalo njengeprovincial chairperson wethu ubaba uBanda usebize ama-structures wonke awebandla labameli bephalamende nama-councillors ngolwesibili ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi sukuseza njani le rali ukuthi ibe le mpumela enhle.
Amapholisa azisiwe yini?
Hayi, amapholisa azisiwe. Njalo abanye bethu abe-alliance labo futhi bayabe khona kulo mhlangano ngolwesibili. Amapholisa siwazisile ngoba sinikeza ukuhlana e-White City singabazisazi.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Good day, Easter Monday. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma kaPat Kelly ethi yona It's a Good Day. Singekehlukani kothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni elubhekise kwele China okulezinye izizalwane zalelo lizwe ezimzondeleyo ngoba wazifaka kuluhlu lwabahuquluzi benotho. Sibe lengxoxo lowayengumgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo ositshele ngembangela yokusuka kwakhe kulelo bandla lenkuthazo alayo kunkosazana Thokozani Khuphe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.